Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavu Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka uMaduku uthi okwenzakale emthethandaba lamhla kuyikunqoba kukaHobe.
They say that Parliament is in breach of the Constitution by not having had its obligation. And they ordered Parliament
kungakho zokhe iphalamende yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 hlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yezokuqoswa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 2 hlangula.
Umnumzana Muhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe owokuthi kube le-fees ezingange-20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu nokuzwisa abantu ubuhlungu abangenamali labangakwanisi ukungena kwezomncintiswano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dube Gosibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court lekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithenge na iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise iwudebate then bese kusiwa khona ke lo mthetho yiwo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadale kunomination court eyahlala mhlaka 21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho
okuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe u-constitutional court ibisisethula isinqumo. Imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu ngenxa yokuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele. Ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakatha yemali enjengayena leyo bazayithatha ngathi yona ikakhulu futhi i-foreign currency naleyo iyavela ngathi.
Umthethwandaba we-Concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhlaka 16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungekedluli. Phansi kwalesi sinqumo SASI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola yemelika 20,000 United States dollars. Kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola yemelika 1,000 US dollars. Abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola yemelika 100 US dollars. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumezi isigama.